Iqembu leLenders likhuphuke lahlala endaweni yethoba munomunye lile mihlomelo ngamachimu amabili lantathu ngemva kokudlala imidlalo elichimi lesikhombisa ngemva kokunqoba elikwenzele iBlack Rhinos ngomgqibelo ngokwakuqala kumidlalo yelonyaka kuba iqembu leLenders linqobe imidlalo ilandelana kusigaba sePremier Soccer League njalo umqeqeshi walo uMandla Mpofu uthi sebezifakele yamehlo ngokunqoba kwabo lokhu.
If you start winning as a coach, there's a lot of pressure. Pressure of winning the next game.
Nxa ungaqala ukunqoba ungumqeqeshi uyabe uzokhele amalahle ekhanda ngoba abalandeli babe sebekhangele ukuba unqobe njalo emdlalweni olandelayo. Osekumele sikwenze ukuba sinqobe sidlala ibhola elinathisa amanzi ngoba uzathola ukuba abalandeli abangabonanga umdlalo wethu babe bethabile nxa besizwa ukuba sinqobile. Ikanti obone umdlalo iyabe khonona esithi kasidlala ngakuhle. Gimi kodwa okusemqoka okwakhathesi ikuthola imiklomelo emithathu.
Phezu kwengalane yemiklomelo iqembu leFC Platinum yilwe lokhu likhokhela loba nje lona beliphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa kulimpela viki lapho elibe ngutshiki lobhanqa 0-0 leqembu lenyasa Big Bullets elase-Malawi emdlalweni we-CAF Champions League. Iqembu leFC Platinum lemiklomelo ngamachumi amathathu lambili ngemva kokuba lidlale imidlalo elichumi lesikhombisa, ikanti endaweni yesibili kuhlezi iqembu leCapes United lona elinqobe eleManyika Diamonds nge-1 kanyanga ngensonto njalo lilemiklomelo ngamachumi amathathu lowodwa njalo eselidlale imidlalo elichumi lathoba mnembili. Iqembu leChickenini bengene kwimidlalo yangempela viki lihlezi endaweni yesibili njalo bekukhangelelwe ukuba mhlawumbe lingahle lindize liyehlala phezulu kodwa linqotshwe nge-2-1 ngeleZPC Kariba layala lilokhu lilemiklomelo ngamachumi amathathu. Emsileni wengalane kule qembu lebulawayo Chiefs lona elibe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Chapungu njalo lilemiklomelo elichumi lantathu. Endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kule qembu leyada lona elilemiklomelo elichumi lanhlanu njalo elibe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele Wange, kuthi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leTel 1 elilemiklomelo elichumi lesithupha, zikanti endaweni yesine nxa usuka emsileni kule qembu leMshawana Stars elilemiklomelo elichumi lesikhombisa njalo linqotshwe nge-2-0 leDynamos ngensonto. Elinye njalo iqembu imela ilizwe leZimbabwe emidlalweni yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ele-Triangle libhaxabule iqembu leRookins 5-0 kuhlandla lakuqala elomdlalo womncintiswano we-CAF Confederation Cup ngensonto. Imidlalo yehlandla lesibili izadlalwa ngemva kwamaviki amabili. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.